Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona jani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbimbitho 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
So osokusele kathezi ukuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye imithetho ezasetshenziswa elizweni. Lokhu sokukhangelele ngenxa yokuthi iZimbabwe isihlale ifaka imithetho ibe miningi kanjalo kodwa ingasaze iyabuya yayisebenzisa lapha elizweni.
Abenhlanganiso zamalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Sikufunayo, sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela. Akusakhathe ngeke zitolo lapho.
Ababalisi batshengisele lamhlanje beqwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo zigoqela ezeholo zingalungisiswanga. Abesibhedlela sempilo hospital kwaBulawayo bathi sebedinge amasotsha azophathisa ngesikhathi odokotela sebekwanise inyanga bekhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yezwekazi le-Africa esilawulwa ngokuqutshwa kokhetho lobukhokheli obuqotho ese-African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, kodwa bathi kumele sisekelwe ikulungisiswa kwemithetho ephathisa ukusebenza kwaso emazweni la. UMavis Gama usethulela lolu daba eHarare.
Lokho kuphuma emhlanganeni wenkokheli yenhlanganiso zamalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo ezigoqela eyeZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, leMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, lentathele zindaba owenzelwe eweteleni yeCrystal Oasis. Lumhlangano ubujonge ukuba zethule umbono wazo phezu kokumele kwenziwe ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano se-ACDEG. Linkokheli iveze njalo ukuba lesi sivumelwano se-ACDEG sikhuluma ngeziqondiso okumele zilandelwe ukuze umbuso weZimbabwe ube lohlonzi. Enye yenkokheli ebikulomhlangano lentathele zindaba ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Blessing Gorejena.
So it's our fervent hope that if the government
uhulumende kumele atshengise ukuzinikela kwakhe ngokulungisa umthetho ohambelana nalesi sivumelano kanye lokuzilandela ngokwaneleyo lezo ziqondiso ezimunyethweyo kuzosiza ukuziqeda zonke inkinga esibhekane lazo.
Ingcwethi kwezokudinga ulwazi kanye lokulondolozwa kwalo enhlanganisweni inye umnumzana Bakla Tambo upha umbono wakhe.
Lokhu kuzibophela kweZimbabwe kuhambelana nokuthi iZimbabwe yavuma ukuthi izakwenza ukhetho oluzimele kuhle, ukhetho njalo elingenabudlwangudlwangu. Khonokho siyakwamukela njengenhlanganiso lezi ezihlangeneyo. Enye into esikhangeleleyo lapha yikuthi kungabi yikulotshwa kuphela, kodwa kuza kuba yikuthi umthetho lo uzabuya uthathwe ufake kusekelo esitsha saseZimbabwe. Lo esingathi kulungiswe ufake kube yi-act. So osokusele kathesi yikuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye imithetho ezasetshenziswa elizweni.
Ugcizelela udaba lokuba kumele kulungisiswe umthetho ozasebenzisana lalesi sivumelwano elizweni ukulandela iziqondiso zalo.
Njengenhlanganiso ezizimele zodwa sozikhangelele ukuthi okwamanje imithetho le izabuya isetshenziselwe lapha eZimbabwe ifakwe kuma-law esingathi ngama-act of parliament ukuze iZimbabwe ibe lelizwe elithuthukileyo kanjalo kungabi lobudlwangudlwangu.
Abenhlanganiso lezi bathi lesi yisivumelwano sakuqala salolu hlobo embalini yenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union AU okuvumayo ukuba ukususwa kwahulumende oyabe ebusa ngokungekho emthethweni kubalisa inguquko engenziwa kusisekelo sombuso okuphazamisa inhlelo zokuguqula uhulumende nxa isidingo sithe saba khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amalunga enhlanganiso zababalisi ezeZimbabwe Teachers Association iZimta le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ atshengisele namhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela imali zingalungisiswanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwethulwe ngemva kokutshengisela kwamalunga alezinhlanganiso ezitaladeni edolobheni leHarare, efola esiya emahofisini wogatsha lwezisebenzi zikahulumende ukuya kwethula izicelo zawo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi balezikhalazo esezile minyaka edlula emihlanu uhulumende esehluleka ukuzilungisisa.
Imali yokuhola ababalisi engazange yengezelelwe kweminyaka emihlanu. Lokho sokutshengisela ukuthi ababalisi bayasindwa ngoba ezikhwameni zabo selalutho. Yikho nje betshengisela besithi bona sinanzelele nini ngoba nxa lingasinanzelelanga kuzavela okubi. Okubi okukhona ukuthi ababalisi bathi bona bazakhalala umsebenzi.
Unobhala jikelele kweZimta umnumzana Tabson Nganunu Sibanda uthi phakathi kwezikhalazo zabo bafuna uhulumende abengezelele iholo njengoba kuyibo bodwa abangazange bengezelelwe kusukela ngesikhathi sikahulumende womanyano owe-GNU.
Sekufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela, akusahathe ngeke ezitolo lapho okwangakuqala lokho. Okwesibili sile issue that is pending sile sikhathi silokwa siyilwisa e-court i-issue ye-vacation leave. Ama-teacher bafuna i-vacation leave yabo.
Wengeze ethi nxa uhulumende engehluleka ukulungisa lezi zikhalazo izikolo zilakho ukungavulwa ngethemu elandelayo.
Lay notice to the government yokuthi ukuvulwa kwezikolo nxa into lezo zingazanga zi-addresswe njengokubhala kwazo kupetition izikolo kazivulwa.
Emela i-ATUZ umnumzana Pride Mkhono uthi ababalisi bakhala njalo ngodlakela oluba khona ngezikhathi zokhetho lapho abavame ukuhlukuluzwa ngamasotsha nabamalunga amabandla ezombusazwe.
Amatitshala wonke awezimbabwe namhla zibuthene eHarare zitshengisela ukuthi imali abaziphiwayo nguhulumende kapresident Mnangagwa ziphansi kakhulu. Basuke njalo bakhala ukuthi hatshi lapho esifundisa khona asihlalisekanga ngenxa yodlakela kwezombusazi olwenzekala nxa sisikhangela ama-election kathesi.
Embikweni owethule yi-ATUZ ithi amadola alitshumi lantathu $13 engezelelwa umbalisi ofundisa emaphandleni ngenyanga ayeneli. Ukutshengisela kwababalisi namhlanje kulandela okwabodokotela aphasele nyanga bekhalala umsebenzi labo bekhala ngeholo labo. Abongi labo bathi uhulumende engehluleka ukubangezela iholo lokulungisa indawo abasebenzela kizo bazatshengisela njalo bake bame ukusebenza ezibhedlela. Imele isitu 7 iseHarare, Gibson Bebe.
Iziphathamandla zesibhedlela sempilo hospital kobulawayo zithi sezidinge amasotsha azazophathisa odokotela asebele malanga bekhalala ukwelapha izigulane. Ukukhalala umsebenzi lokhu sekulenyanga egcweleyo njalo izigulane zelatshwa zivela emakhaya yizo ezehlelwe ludubo olukhulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Odokotela abasanda ukugqiba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi, ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi, liqiniso ukuthi amasosha azwelanga, amasosha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasosha ke siwacelile, inamba asikabi leqiniso ukuthi bazasifa bangaki ngoba bazabe behamba bedinga emakhempu amadokotela athukuthi amasosha wonke ngodokotela.
Odokotela lokhu beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisisanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akula mehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amanenye akhona aso ma-seniors, so kabangeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakhathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona, kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende akame lokhu azama ukukwenza, alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini ikuthi abalalwazi olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engizibuza khona ukuthi bazanelisa na ukuthi ba bayelapha abantu nje babe ama-juniors, abanye kuthiwa bagraduatile ncadi mbala udaba lwakhona, bazasiza na abantu abasesibhedlela abagulayo. Nginakani ukuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale experience ukwenzela ukuthi abantu basize nxa besiyafundele abantini abagulayo, ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu.
Eminyakeni edluleyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla kulandela ukuxotshwa kwamathathu kubandla leli. Inkokheli yaxotshwayo yachiya izixhenxe ngethi unkosazana Thokozani Khuphe obengomunye wabasekeli bebandla, umqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Obert Gudu. Uchamisa ukhangelelwe ukukhetha lomunye njalo umsekeli webandla ozathatha isikhundla yena asitshiyayo. Phansi kwesekelo sombuso we-MDCT, uChamisa ulelungelo lokukhetha inkokheli hathi umhlangano weCongress kuphela njengalokho okwakuyikho kudala. Unkosazana Thabita Khumalo oyisikhulumeli sebandla ukhangelelwe ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli. Kodwa omunye laye othi yena ukhangelelwe ngabanye ukuthi engathola lesi sikhundla ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Lokhu kwenzakala ukhuphe laye sekhethe eyakhe inkokheli kobulawayo. Sixoxe lomnumzana Mafa ukuze sizwe imbono yakhe ngokukhetha kwenkokheli ngunkosazana Khuphe.
Ngibona ngani mina ngicayisa amakomrades wonke ayeni uDr. Khuphe beziyenga njengamaNdebele. Thina amaNdebele akobo akamthakazi, akamzikazi. Sesathi akusela mtshali, akusela mngunya, akusela mshona, siye sibambeke njengamaZimbabweni kwenzela ukuthi sinqobe izalo siye namhla uKhuphe sengesabhuku yokulawa. Kuyakujabulisa kakhulu mntakamthakazi. Sisebisa abantu bonke ukuthi asibashothi, abanye sebebuyile njengesokuthukeni ngabe ngiyitheka sethu ukuthi bangaki abasebehlobokile basuka kuKhuphe kuya lapha. Nge-weekend le ngizabe ngile press conference ngithi abantu ukuthi lo esihamba loKhuphe sezikhulumela ku-TV ngoba asifuni ukuthi sixotshe abantu.
Ku-inthanethi sibone kubhodabhoda amagwaliba atshengisa ukubana wena ungomunye ongakhethwa ukuba sekeli kamongameli. Kungakuliqiniso yini lokhu, njalo uyawazi yini amaphephandaba layo sokhuluma ngawo?
Ndiyakabara ngumuntu engisebenze into zepolitics since 1965. 11 November uSintiwe wabhidiya khona i-UDR. Ngumuntu enzinhlanhla ngaphika ngaze ngafika namhlanje. Angizithayi kufuba, ngiyezwa ngiyabala abantu sebengikhuluma ngokuhle, njalo ngingake ngabanqabeka. Abantu abenze abakufunayo, angithampeni, angizake ngithine muntu, kodwa lami ngiyabona sebemdalela lapha bemela into zama-intanethi. Hayi, mhlambe okuthi angithi lami ngakwemukela ngezalo zindlu. Ngiyathanda nababonga bonabo abadenjalo ukuthi nami ngingaba ngomunye wamavayisese.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumike hobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngabasakhulayo abakhangela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Kuhlelo sikhangela ukuba labasakhulayo abafana lonkosazana Linda Sibanyoni ozabe ncintisa esigabeni seHarare East, kanye lomnumzana Rodney Jele ozancintisa emele inkulumane Ward 22 ngobulawayo. Nanti ithuba lokuxoxa labo lisizwa ukuthi balithembisani lapho bengakhethwa. Abafuna ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo, 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini e-Facebook.
Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwele Cypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalele ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala, I think abantu okufuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa loMgabe yinto efanayo. Abana mehluko. Actually bengikhuluma nje nabanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind umgabe olalonga iminyaka yonke yona le. So ke kutsho ukuthi ke okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo vele China vela kubo Russia vela ngapi but la namhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala ku ground yiphi kakuhla.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokucela sokuvuthiwe.
Siyonkulumenta eZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibe sithenje ukuthi kwenzakele okulalo kodwa singaboni lutho ground. Okuqhathekile abantu beZimbabwe kathe sebefuna ukubona into senzakala ngoba sasinike 100 days. 100 days iphelile asikaboni lutho. So ke sibona ngathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukuthi siya kuma elections. Kule nkulumo ezinikeza abe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga ingqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu. Abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kathe sesikholwa ngokubona lo kela ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 7 years bekuyinkuluma kuyingoma yakhona kodwa into zingenzakali.
Lokhu kugcizelelwe ngukansela weHarare engweMDCT umnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke lisakhumbula even ababekhona kuqala bona bomgabe basayini into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya bathi sisayine lokhu lamatsha yini asisayine lokhu but akula into ebeyihamba nanamhlanje asivisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lutho.
Phansi kwesivumelwano se-platinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020. Umkhokheli webandla eliphikisayo lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphendule inkulumo eyakhulunywa ngulo owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe obemcala ngokuthi ibandla lezaphu yilo elaligcine izikhali ezabangela ukuba kube lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umnumzana Dabengwa umkhokheli wezaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowaye ngumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokho okwenzakalayo lalokhu ambeke icala ngakho konke kwachazwa ekhodi. Ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zezaphu. Kwakuzindawo ezintathu, iHampton Farm, eTanswegwelu kuzokuba Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona, kuzoba le ndawo ematopo esintabeni laphana. There were those three arms cages that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo ziningi izindawo lapho kwakulama arms cages khona ezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizacharjwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazoyithi sahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniso akukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi. Because all those things were said in the court. Ngake ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma ecourt. Almost over 30 years ago, anyone who is interested must be able to do that. Ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokhu esasikwetheswa. Sakuphendula njani ekhodi? Ikhodi yasikhupha yathi kasinacala.
Isakhamuzi Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe umgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikucatsha ngomunwe bayakwazi abakwenzayo okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi umgabe phela umeli khumbule umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena labo mlangagwa igukura undi ngeyabo. Ikubona kathesi lomlangagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegukura undi.
Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe kodwa lokho kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha ababekhokhela ngaleso sikhathi umgabe lomnangagwa bajikelana inyoka ephilayo nanko lomgabe useqala inkokheli zebutho lezipra. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le Democratic Republic of Congo libhekana lohlupho olumangalisayo. Kulabantu abayizigidi ezine lengxenye 4.5 million ababaleka emakhaya abo ngenxa yodlakela. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13.1 million abadinga usizo olutshiyeneyo. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokuthuthukisa amanye amazwe ole-USAID, uthi ilizwe leMelika lithi kumele ilizwe le-DRC lincediswe ngesiphangiphangi. UGreen uthi ilizwe leMelika selafaka imali enengi okumangalisayo yokuthuthukisa ele-DRC kodwa konke lokhu akwenzakali ngenxa yempi yomvukela lohulumende owehluleka ukubusa ngemfanelo. Uthi ukuxokozela lokhu okubangwe ngabantu kwenzakala nxa ilizwe libuswa izigilamkhuba ezingelandaba lempilo yabantu. Uthi lolu luhlupho okumele lulungiswe umhlaba wonke jikelele ngoba abantu ababaleka emzini yabo baphephela kwamanye amazwe lapho ongela mali lokunye okufunakalayo kokuziphilisa. UGreen uthi kwesinye isikhathi lokhu kwenza ukuthi amazwe lapho okuleziphepheli khona engahlaliseleki kahle kugcine sokuvuka impi yomvukela. Uthi okwenza ukuthi uhlupho lolu e-DRC lube nzima ukulungiswa yikuthi kuleziphathamandla kulelo lizwe ezehluleka ukubusa ngemfanelo. UGreen uthi ilizwe leMelika libona engani udaba lolu lungalungiswa kungenziwa ukhetho olubalulekileyo e-DRC njalo kumele lohulumende abikele abantu ukuthi bayavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Okunye njalo uGreen uthi kumele kuvikelwe izisebenzi zenhlanganiso ezinika uZulu uncedo olushiyeneyo. Ngomnyaka opheleleyo kwabulawa ingcwethi zentuthuko ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations. Kwaba njalo lembiko phose efika ikhulu lamachumi ayisithupha 158 iyayiveza ukuthi kwakuzethuselwa izisebenzi zenhlanganiso ezizimele zodwa. Uphinde wacela amazwe wonke ukuthi angenele kuhlupho lolu ukuze uncedwe abantu abahluphekayo.
Ololo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Inzwisa yengoma ye-Royal Destiny isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance. Wamatitshala atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa. silugqiba ke lapha uhlelo igama ngo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.